Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu nyeviki. Umnumzana Mandla Chuma isakhamuzi sakoBulawayo usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Ngithi lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu leKhisimusi lapho abantu ababefuna khona ikhesh ngoba abanye bayefuna ukuthi bagade amabhasi emakhaya okubhadala khona ikhesh okungala ikhokhesh okungala swiping. So manje kade sabantu zindwendwe zodwa abantu vele isiminye eminye akwazakali ukuthi bazayikhupha yini okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina bedlalela iKhisimusi khona lapho kwaBulawayo kanti iningi belifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya. Ngakho sithi uhulumende ngabe uyazama sibili kumbe kukhitshwe namabhondi lawo ngoba yiwo ngana asilethele uhlupho lapha kulela.
Unkosikazi Sanelisiwe Hadebe ukhala ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi intengo seziqanse kakhulu vela kusathengeki uyazihlupha khona ukuthi siza kudlani ngeKhisimusi ngoba ama prizes sokule prize yeUSA sokule prize yebond abantu vela ama queues agcwele balayinile abantu badidene vele i prize yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bayagqokani konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba kwaBulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusilewa kwemali sokusaffectile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngapi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebond ibond inxa ulemukela usithi uyangena ema store ezinye alisebenzi ibond bavuma kuphela ema supermarket but when you want ukuthi uyathenga izinto ibond kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela ngoba supermarkets are the only people abavuma ibond. Ungathi uhamba kuma hardware uthi atisamende ba uzobe kutshela ngeUS dollar uthi ufuna insimba utshela ngeUS dollar whatever ufuna ukuthenga ba utshela ngeUS dollar whereas US dollar ngona kasilitholi. So thina besicela sithi uhulumende nxa enganceda isincede isizwele njengabantu bayo isikhiphele leli bond yalifakayo ngoba ibond leli selisithwala senziwa. Ngabuyezwa sibili siki sibisake lo president ngowakhe ukuthi sicela asikhiphele ibond ngoba ibhondi selisilimazile asisakwanisi lokuthi siphefumule enxa yebhondi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni amabhanga awalamali abamavinkili amaningi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwebond note bethi bafuna idola lemelika uma ungelalo uhlawula okuphethwe kane kumbe kahlanu intengo yedola ngebond osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela inengi seliphephela emikambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla uzalunga kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.